Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe mhlaka 28 mpandula 2018 uMongameli Emmerson Mnangagwa usephindele ekhaya ngemva kokuyangena umhlangano omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York eMelika. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights bamanyane lezinye inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukusungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazana olubizwa ngokuthi yi-Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi kwezamalungelo abo amunyethwe kusisekelo sombuso. Abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza bahluleke ukukhuluma bahlangane eHarare namhlanje benanza iviki labaphila lalesimo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abazwisisayo yokukhulumisana e-sign language. Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi ophuma kontuthu ziyathunqa kwabulawayo uThulani Dube owazakala ngegama lokuthi nguTooth Harsh Touch. Ku-Live Talk namhlanje sinika nina abalaleli bethu ithuba lokuthi lisho imibono yenu ngokwenzakala elizweni okwamanje. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunomlwezi ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ekhasini lethu LFVOA Ndebele.